ngalisa into esihlala sikhuluma ukubana ethina iparty yethu iparty ehlelekileyo njalo umongameli wethu ngumuntu ohlelekileyo njalo olandela umthetho njengoba lizile ezikhulumela ukubana umthetho wethu uyatsho ukubana umongameli kumele ahlale amathemu amabili awe-5 years each sezendlela yokuqedisa esibili i-5 year term yakhe ngakho-ke esuka lapha lasekhaleni ukuthi ayophumula bese sikhetha omunye kucongress kuyikho vele indlela esisebenza ngayo asiyenzi lokwefejafeja asiyenzi lokwana kobana umuntu aphokuzifaka abezisithi god is in it ezifakile engahambanga i-congress yabantu thina sihamba nge-congress yabantu ukulula yini abantu yibo abakhetha umongameli so lokhu akukhuluma umongameli ukugcwalisisa isinqumo sethu indlela esihamba ngayo ukuhleleka kwethu esiyikho khona
ye kodwa-ke abanye bathi lapha hayi ulibha abantu kwezithezi ukuthi bathini ngoba bakhona bayakuthi hayi umongameli ihlala labe sithi lizizwele phela abantu bathi kumele ngihlale akunjalo
mina kangiboni kunjalo abantu bengakusho njalo kodwa ngasokushiwo njalo phela sokumele ukuxhasa ukuguqulwa isisekelo sombuso wethu ezanu p f lelizwe ngokwalo okuyinto engaba yinto esingathi ngesingizi it's a mountainous task njeokwazi ukuthi ngakuthi yona khonaphana esisekeleleni sombuso wethu kuyakhulunywa futhi ukuthi kona nxa usokuthi into enjalo ayisabhenefithi lo oyabe khona phakathi khonapho sizabhenefitha lo ozalandela emva ngale so nxa uqhelone lokwana usubone vethu naye vela kula into enjalo engenzeka yena vele njengoezitholo uthi sefile isikhathi ukuthi laye anjani ahambe eyoziphumulela yikho ukubusa okuqondileyo kona ukwana uvumele ubana hhayi yenza okukhona okwakho nxa uqedile sinika abanye ithuba labo benjani baqhubeke besiya phambili begcwalise izicathulo zakho lezo uzigqokise
kodwa uyangibona umuntu ongangena khonapho ahle angene ezicathulweni zakhe
baningi kakhulu abangangena bekwale khonaphana izanu p f ilungile ngoba ilama-carabo leaders abafundileyo abalolwazi abalobuciko futhi obukhulu kusukela kuye umsekeli wakhe ubaba uvice president usiwenga ukhangele ubaba umuhadi usehle ukhangele usentajalo obaba umpofu ukhangele la mininje so khonapha ngilayo i-carabetina leyo ukuthi kona ngaliqhubilizwe lezi ngilise phambili so sibaningi kakhulu okukhona kuzakhethwa nje oyedwa onguye ozenjani ozasekela ubana abe ngumongameli welizwe lele